Yekona kuyinto enhle ukuthi imingcele ivulwe ukuze kuthuthukiswe inotho kumbe imisebenzi kumbe amabhizinisi kakhulu amancane. Singakhumbula abantu abanengi baphila ngamabhizinisi amancane esithi ngamaflea market bayawoda eSouth Africa baphenduke lezinto bazozithengisa ngapha eZimbabwe babhadalele abantwana ischool fees bondla abantwana kube lokudla ezindlini. Ngakho ke uvala ukuze kube phakade akusona engabanhle ukuyabulala ezomnotho. Into enkulu ukuthi kuthathwe izinqumo lezinto ezifaneleza kwenza ukuthi kuvikele kabantu. Iyo into eqakathekileyo. Imingcele ngeke izivalwe kuze kube phakade naphakade. Kuyafika isikhathi lapho ifanele ukuthi ivulwe khona. Ngokubona kwami sekufanele ukuthi ivulwe, kodwa ivulwe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Njengoba uzichingisa kangaka lomkhuhlane kulezinsuku Ncube, kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze wenqatshelwe ungamemetheki ngamandla.
Izinto ezidingeka ukuthi zenziwe ukuze abantu bavikeleke yilezo vele ezimiswe inhlanganiso yomhlaba ephethe zempilo okuthiwa yi-World Health Organization, ukuthi abantu benze lokho kuthiwa yi-social distancing, ukuqhelelana izikhala, bangaphefumulelani, bangayi endaweni lapho ezihlanganisa khona abantu abaningi, bageze izandla nxa besuke esikotsho kumbe belapho kulalokho abakubambileyo, bageze bahlambuluke ungathi yangayanga nje isepa, kodwa ugeze ngamanzi alesepa, usanitize nxa ungole sanitizer, uthimulele endolelwaneni umbethishwini uyilahle, wenze konke okudingakalayo njengalokho abezempilo besitsho. Sihlangana labantu njalo nje abayingozi empilweni ozobesitha kakula COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe udinga imali, abantu abanjalo bayingozi ukuthi bekufanele ukuthi bafakwe esitokisini lize lidlule legciwane, ngokuba basengathelela abanye ngendlela enkulu kakhulu. Into esiyikhuthazayo ukuthi abantu bakwazi ukuthi legciwane likhona liyabulala abantu, ngabenze konke lokho okuthiwa bakwenze bayeke ukudlala ngokuba kuyafiwa lapha ngaphandle.